So we see card send up a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olomukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuMfumfu 2022 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yinto ezamsiyazi ke esonta ngayo uKhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla le-ZANU-PF bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zithi zithola ama-$50 amadola, $50 ngenyanga. Ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalaza uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a paper issue and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the West Council, their representatives and the board. And we are doing something about it. We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Sibinde sachuphwa ngodaba lolu loMnumzana Ambos Sibindi, okunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elusizi ukuthi sisize izisebenzi ze-ZBC ukuthi zifunukana ziyebona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esikhulumisana ngayo labakhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhala ukuthi imali abayishabe eneli. Kodwa kuyadinga ukuthi sishiphe uhulumende weZimbabwe ngama-parastatals eZimbabwe asho niphi amalungelo ezisebenzi. Ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$60 US dollars ngenyanga, any room now the letter vele eyodwa more than $60 which ukuthi kule fit. So we are saying ukuthi vele isezimbabwe khona kodwa manje ZBC yodwa singanzela ngale ukuthi zinama-workers wongakhayela yena average balithwana ama-workers ongakhonza ukuthi imali around US dollars ebathele behola more than $80 abaningi bangaphansi kwe-$80 naso sikhonze basike sikhonzetha ngayenale i-RBF e-reserve bank rate singafuni ngale emhambo omnyabo. So kudingeka ukuthi ilizwe leZimbabwe selifike esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileke eZimbabwe. So ke sithi uhulumende labakhathi bonke kuqale bayinazela ukuthi ukuze ilizwe lithuthuke ebele kwekwanisibana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke yaqala ukuthi uhulumende athaye umthetho wokuthi abantu abahola imali engaka amakhambani abezitenshe ukuthi afake imali yesike phika sifane nesithile loko singathina yi-minimum wage yikho sekungasebenza kuthole eZimbabwe.
Ye, singathi ke ngasukhangela pho abantu baphila njani xa behola imali ephasi kanga.
Well, abantu baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babesebeqashe ukubhenisa ezinye izinto bangene kuvendini bathenge lezigqoko lezezindala ezibuya ukuthi angamadele. Abantu sebezama ukuhlanganisa ngithi impilo lekhosi. Ngezinye iy'ndlela zama ukuthi abantu uzathola ukuthi sesile ukuthi bafake esile i-effort yabahambeeent emsebenzini. Lokho kuthole ukuthi iquality yomsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kuqala abantu baphile njalo, abantu ukuthi kunale-stress yikazengazingele zezina siyo nto enhle le. So kusezakuthi abantu abagangeleyo basondele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe ukhoza ikona ukho abana abantu abalungile abasebenza ne-corruption bengazama ukulungisa into njalo so sifulumele yalungise indaba yeholo ezimbabwe alungise ezomnotho weshishe alungise le dola ukuthi alikhubekisiya zomeshizi yenza abantu angasaqeda abaholwa njalo kuzenza ukuthi ilizwe libe sitede ezinamawekazi nayisebenza asebenze ibe le-fota kinempilo
unumzana amlo sibindi ukunhlanganiso yezimbabwe congress of trade unions sixoxelaye ekobulawayo Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngale nyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. Umnumzana uSitalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethisela abantu yodlakela nendaba zokumiswa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma befuna zivotele okujenga isithi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MDC sathola-ke i-vote share less than 35% kathesi i-vote share ikhwelile-ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana senze kakhulu ukubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayethiseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanza njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula yekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimaza siyakuzwisisa lokhu nxa yokubana-ke izani isembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzabitimaiza ngenxa yokubana kuyabe sekulohulumende omunye
siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote wenzakalani khonapho liyakuthanda khonokhu kumbe lingathi ngakho
lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms ngakhangela idocumenti esiyikhiphileyo efuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezitshiyeneyo indaba yama-reforms khangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenziswa ukubana umuntu nxa bengamthengi bemuthi yena kuhamba okhulu umuntu awukwanisi ukubhala njalo abantu nxa beyibe ngeni izelo yokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagqina befosa ukubana beyivotele zano kuyinto esinilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni sinete-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo bekutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evotele-ke i-TPT ngenxa yobana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozazidimayiza ngendaba yokuvotela inguquko
unumzana uSitalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseharare ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho
i-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala abantu abangaboniwo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota kodwa ekuncediseni nomali i-process kuyabizwa amapholisa abe khona kuyabizwa ama-polling agents ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonyeso akula umuntu oncediswayo kuala abantu abakhandleyo yi-process ekhona elizweni la so njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawenisa izanupief aba baningikangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwane abadala mosi ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile kodwa singapha abasinqoba khona kuzazikhali ukuthi basiqhelise siyavuma ukuthi basinqobile uhlupho lungazi khonapho
ye so siyeza sibili bathi ha vele iZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala uzokuthiwa utsho ukuthi vela wenelisi so khonokho-ke yikho ngani kuyahlupha abantu
umbuzo wami lokho kubuyela khonapho ngabantu abangaki kanti ngakwamhlambe shiwa ukhiphe iwad yonke from i-constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala akwenzakali njalo njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala kuthithi bonke abantu abanabavotela izanu-PF umuntu uvota lapho athanda khona so nxa abantu bevota bethanda izanu-PF yikho lokho yikho kuyini
yes ungathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla leni linqobile ungathini ngokunqoba kwalo kulapho-ke emberengwa le nyanga siyakwazi lazi ngaphansi kwebandla leni futhi
ye ukunqoba ukuthi kathethi ngakho vele kuphi ku election mode sizaba sokusinqoba yebo ye napa napa ya ukhona ukunyukela ukuthi kungahamba kuhle ukuthi sithethe ukulungisa wenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingasinzenza ngani ukuthi sidoneqe nje amasithi ko-opposition unqoba sivele singakanqoba.
UMnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. ELeRussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kule Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondaba weSupreme Court wavimba lokhu kawejulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insizwa South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini nanti udaba esiluthulelwe ngumathe.
Bafaka amasebhuku, so amasebhuku lawa amanye akhona ngamasela, amasela enkomo abanye ngalawa esijali babiza ngokuthi ngongqozi ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye babuthengwa ngezinkomo, amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-structure sezani. So la manye amadoda ukugoqela mina sakuyala okuyinto lokuyana, hhayi sahluphana sazesafika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha. Elisiza South khonapha kwad 9 ngumvisa yena i-factor nduna asuka lapho sasafika ku-DA u-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho olesebhuku yedwa gcina sifaka amasebhuku amanye amabili elisasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela sathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakha evele emfuna wafika wakrash into leyana then lo omunye wangkhona esasimthethile bamfaki namthiwa kumbe kulezimali azibhadalayo so ke lo omunye wathethwanga lowu wafaka uwentani so sasesibhala thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhuku ngobani sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda atinisapibo 7 or 8 khona lapho sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka endleleni kuthiwa umeyesegqize thina sisayanga so sahlala-ke laphana ngandiyibe ngusuku ngoba sezenithela lama-nominat cause lapha so sebesithi mina yime ngigxwalisa abantu esigabeni yazi mina ngumuntu olesithupha esingu-41 esemtwane esingase-21 so-ke yibe sengigxwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko owathethwayo wangikhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi wasebengithetha bathi mina ngibe ngumsekelo wakhe ibe uthiyani so khonapho-ke kwaba indaba lana esihluphayo ukuthi kati umuntu kuyole kufake njani yena nguye umuntu ophambanisayo nekhansila okhona ukuthiwa umsipho rivin ukhansila laye ngani vele sihlashiyani isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018 so umuntu nje ohlala emfakilihle laye engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyijoti laphana esigabeni ophambanisa izinto so-ke
induna yona ngwayo ilelungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni
into esenzama ukuwudinga wathi kokona ikhomandi nxa sifuna lokho sihambe balamaloya bona uhulumende azawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampenyeli zanikef wine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo kuzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukuliza nezimali kuyakhithisa izimali akuneki nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu bahlalanga kahle sithi lokho eqalile ujahoko na awantu watere njima.
Umnumzana Wilson Mate uhlala esigabeni se Insizwa South. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amanu omhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo. Lomsakazi wakhona abasinikeleli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje sizabala ke encwadini yezaga 18 ivesi lika-20 izaga 13 sithole ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufundeka kanje, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana nxa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na. Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani. Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone ngamehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi akhulumayo. Namazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle, ubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngehlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle, umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale uthi kambe vele ubesithi wenzani. Ngamazwi avamileyo lawo emlonyeni yabaningi nxa sokubonakala ukubana umuntu akwenzileyo kakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela ukuhlakanipha babe yiziwula. Ukuhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafowenu, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho ukuhlakanipha lokho wenzela ukubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema kokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho, kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yibuwula leziwula awabalekele lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza amagama achiyeneyo, hhayi ngobude ngobufitshane, ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlela amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba labahlakaniphileyo. Lezi zathu uyabe zibona zisobala ubana lokhu uhlakaniphile lokhu yibuwula. Nkulunkulu asisizeke namunye namunye sihlole labo esihamba labo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na. Ngubana ubuwula buyisinengiso, hatsho uNkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhule babathi poingcile, sicela ubana sihamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Jaramos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Highlanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwangukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze esebenza la iqembu le-Highlanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abalodumo ababalisa uMadinda, u-Adam kanye loPeter Ndlovu. Njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter kakazalo kukhona inxa yekhona ezazalo kuzoba njengoPeter. Akula mfana ongayidlula ozedlula uPeter lapho ebholeni. UPeter udlale iHighlanders emncane le-15 years. Wama wadlala emazweni. Ndi ngakutshela mna ke apha thini sabela boPeter apha thini laba sazidlala khona kwakula ama-grounds ayengu-8 ama-grounds. Amakhiwa ayifika akhangela ukuthi Zimbabwe Highlanders. Siyafica sezingene e-grounds siyadlala, siyafica kusebe gongolo zeli amakhiwa. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament, waba yi-top goal scorer, saku 5-a-side, wafaka same thing, waba u-5-a-side sayifundela khona, sasingayidlali vele, basafuna sayenza 2 teams, sajoin 5-a-side. U-final sadlala sayisodwa, sokuyi-Highlanders kodwa vese sayi-Highlanders, kwakulo 8 oPeter, yazi bayi 7-7, cinga sedlala i-final sokuyithi sodwa, but yebo uPeter uyawinayo. Waba yi-player of the tournament, top goal ku 5-a-side, sasuka lapha sayi-Wales, silandelana amabhasi zafika engu-30, belandela ama-countries wonke, sokusiyadlala ke-invite tournament. Ngalo uPeter wafaka top goal scorer khona ngale lokuzini but bonke befika uzomaka yini ukuthi umakhiwa ayokuthiya la nge-speed ve.
Uduke uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe uba umqeqeshi ohwathe abadlali ababelodumo bedlalela iqembu le-Highlanders.
Gumede waye ema-junior be-Highlanders waye wenze abaphezulu kakhulu because remember one day siyadlala i-final emaswingo dlale maswingo United ama-juniors under 15 kusadlala owadala ukube samthiya la thina sahambe ekuseni. Kwathi abehloshi besigoli ukhumbeza ukuthi athaski esekonale esefikile. La majuniors zedlala khona wayalangisa. But kathi uzuthembele ukabazi. Ukhumbeza waye wamashi u-Adam, u-Adam ele 15 years. Ukhumbeza wayesemashi u-chairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe yikuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is only
silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe waqeqesha abazali abaningi abasabelela umhlaba wonke njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
U-Alibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1973. Uye wasebenzela amaqembu abalisa ele-Valencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube ele-Ray Stars kanye lele-Bulawayo City. Khathesi uleqembu lakhe le-Alibaba Foundation njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijiyeneyo ukuze leli qembu liphakame. Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kwezabajazz lo mculi othuthukayo.
Sangibonga ithuba mhlonishwa igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo ngaphansi kwenduna uSivalo uMahlangu Godoma. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala debut lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi isala kutshelwa. ngizazophinda njalo ngo-2019 ikusasa lempilo. Ngo-2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezaziyisehlele umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi uma esephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umasikandi, yikho sensala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sound. So ke iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basikhale ngendlela. Abanye angeke ngibagcoke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So ke sine-album ekhona manje ethi Umlobi Wendulo eyiye sahamba. Besacela kakhulu ukuthi abantu besixhase ngoba nje umnyaka usuphelile unje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye i-album elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphetheyo.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekazi ukufisela inhlanhla singakagqibi usihlelo lwanamhlanje. Othithangele besilazo uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama-by elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo umthembo Sithemba uKipps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.